sinesisekelo sombuso esikhombisa ukuthi kumele sisebenze njani, njani ngesephula leso sisekelo uxoxwa ngaso kutheni. Okukhona lapho yikuthi iprovinsi yakoBulawayo yahlala phansi isizwile ukuthi uNombula Mguni onguye kade ungunobhala weprovinsi yethu usehambe wayaxhasana lodokotela uMagubhe. Omunye wakhe nguTamani Moyo obengukhansela weluveve laye usuke wayaxhasana lobani lodokotela uMagubhe. Kube sekusitsho ukuthi sebephule isisekelo sethu, njalo iprovinsi yasivuma wasephuma lomgoqo wokuthi uNomvula Mguni loTamani Moyo kabakhitshwe kuprovinsi ngoba kabasekho kuprovinsi yethu, sebehamba lobani lebandla likamama uMagubhe. So iprovinsi kayilamandla yokubakhipha, iprovinsi ilamandla yokwenza esithi ngesilungu i-recommendation. Leyo recommendation sebeyihambise ngapi? Ku-National Council. I-National Council yiyo esizahlala phansi icubungule izizathu ezibuye le province ebezikhombisa ukuthi babaxoshelani, bese sikhangela ukuthi bephule yini isisekelo yini. Nxa bephulile labo bayahamba ngkhaya.
Ye, besibona phela kungani kuthiwa kulabantu abangu-17 asebexotshiwe. So ke besifuna ukudingisisa sibili ukuthi laba abanye-ke omqondisi balanda moyo u-Alfred Zirute labanye kuthiwani ngabo ngokuthiwa labo baxotshiwe?
Hayi, ubufakazi engutholile ngivutole kutshalimani weprovinsi ubaba uBhanda othe yena kukhitshwe uTamani Moyo lo Nomvula Mguni. Nxa ontanga labo benze lowo mgoqo kakukafiki kimi lowo mgoqo, yiwumgoqo esizawazisa umphakathi ukuthi bangani kubontanga abaxotshiweyo. Kodwa labo kuthiwa yi-17 asibazi labo esibatiphile babili. Njalo kumele sazi ukuthi i-National Council izihlale yathi yona abantu bonke abonileyo asebexotshiwe ephathini nxa bengamalunga ephalamende kumbe awo ekhansili kumele ihofisi party ibhale ugwalo isazisa uspeaker owephalamenti nxa bengabameli bephalamenti ukuthi sebekhitshwa